Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukulandula ubufakazi benkohlakali obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera.
Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into eseyenzakala kufuze ufunde. So mna yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khona phaya.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU-PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela.
Bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala, iningi labantu bebethenjiswa ukudla, abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liza kwenza ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa kukhetho, kodwa lapho okuloyedwa khona akusoze kudingakale ukhetho.
Inasila ama-structures indawo zonke, silobukhokheli obusebantwini indawo zonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera okwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera. Ihofisi ka-Angel yethule umbiko ngeviki edluleyo isithi amazwi kankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe u-Emerson Mnangagwa Jr. abazaphuma kuhlandla lesibili lomfanekiso lo othiwa The Gold Mafia kumbe izikliwi zegolide ngolwesine ayisibo omnangagwa uqobo lwabo, kodwa ngabantu ababekhohlisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera ngoba zazithe zifuna ukuhlangana lo Mnangagwa mathupha. Kodwa ezinye intatheli zindaba esezibone amahlandla wonke amane alumfanekiso zithi u-Angel uyaveza ukuba uMnangagwa uyafumbathiswa ngabosobhizimusi abafuna ukumbona. Sixoxele umnumzana Peter Moyo olandela ezombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya, ngiyawubona, kodwa ke abona ukuthi khona kulezi suku ngendaba ze-social media lezi, okunye kwangikhona ukuthi ukuvume sibili ukuthi kuyayenzakala elizweni. Kunzima mntakamama, kodwa nxa kuyithi liqiniso siyabe siphila nzima, ngoba okunye kwangikhona akuvumeki.
Manje ngokubona kwakho, njengoba besithi imfihlo ezavezwa phambili ilakho ukuthinta umkamongameli welizwe kunye lendodana yakhe, ukubona njani wena khona lokho?
Ye, kungaba liphutha sibili ukuthi khona atholakale elesandla khonapha, ngoba nxa engumuntu oyabe efundile sibili wayefuze afunde kuGrace. Xa kuliqiniso kungaba into enzima kakhulu. Singamuzwela sibili usizi ukuthi khona uyabe engenwe kuyini, ngoba xa into eseyenzakala kufuze ufunde. So mna yabe ngikhangelela ukuthi khona abantu bafunda into eziningi khona phaya, yikokubona kwami mnumzana.
Kodwa ngokubona kwakho intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona zayenza umsebenzi ngokuqotho na, kumbe singathi zaphosisa ngoba zingavezanga egcekeni ukuthi ekuqaleni ukuthi vele kuhamba njani? Ubona njani wona umsebenzi wentatheli zindaba lezi?
Abantu labayana ngibona ngathi bayakwazi umsebenzi ukuinvestigator sibili sibili bayakwazi abantu labana ikwenzi ukuthi nxa kuliqiniso kungaba liphutha elikhulu kakhulu ngaphandle nxa kulesandla nje esinye kodwa ke njengokwazi kwami labana abantu kukhanya ngathi umsebenzi sibili bayakwazi ngoba nxa sebefuna ukuyenza umsebenzi wabo sibizi bayenza ngoqotho so ye hayi singakwazi sizabe lokho silandela lathi sibona ukuthi khona lapha kuliqiniso yini ngoba okunye okuningi okuya kusenzakala elizweni njengathi sihlale elizweni kakhulu siyazi sikwazi ukuthi lapha liqiniso lapha hayi lapha liqiniso lapha hayi.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo olandela izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 eHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla lesisi lithi ukhetho lwama primary ebandla lezano PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela. Ilizwe lonke jikelele libe lokhetho lwebandla lezano PF lapho okube khona inkulungwane zabantu abavotileyo. Kulabaningi abakade bengamalunga edalela eParliamente abanqotshiwe kulolu khetho ababalisa umnumzana Joseph Chinotimba, Mangaliso Ndlovu, Philip Chiyangwa, Sekayinzeza, Webster Shamu, Abednico Ncube, Kindness Parata, Dexter Nduna, Mary Mliswa labanye. Abanelise ukungena babalisa umhlabeleli uSandra Ndebele osezamela ibandla lezano PF esigabeni sephelandaba lapho okwezaba kudingwa khona ozama ngukansila walindawo. Lo mphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube laye uzamela iCountry Park ngoba engancintiswanga. Umnumzana Qhubani Moyo umqondisi womsakazo weKiona TV unqotshiwe esigabeni seInsiza. Sixoxele esikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa saqala ngumbuza ukuthi amanani abantu abavotileyo kulolu khetho awabayethusi na.
Inamba esilayo thina kuma investigations ethu sibona 1500 iyo inamba egoqela wonke umuntu ohambe ku primary election ezanu PF sibona inamba yabantu abayangisayo ukuthi ingabe ikhulunywa emsakazweni bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala iningi labantu bebethenjiswa ukudla abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho ukuthi bazovotela ama candidates ezanu PF ubona kuyinto eyangisayo ngoba amanya amabandla sengikhulumela nje amanya amabandla kobulawa asikazisukuzi ukuthi kuthiwa abantu bathathe ezindaweni enyabo khwekhwe egweru ukuthi bazovotela umuntu lapha kobulawa ubona kuyinto eyangisayo kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi izanu PF ayela discipline njalo iphathe ngela discipline iphathe esingakhayendeliyo thina ukuthi ingakhokhela uZulu lapha eZimbabwe. Umthwakazi omuhle uthanda into ehlelekileyo njalo angikholi ukuthi abakomthwakazi bengathanda ukukhokhelwa ngabantu abalobugqili abantu abatheza abantu kwamanye amadolobha angazani izinkuni. Ye asibona kuyangisa kakhulu lokho okwenziwe yizanu PF lokunxa sokhulunywa kuSunday News okhulunywa ngazani into ehlelekileyo angazani kule democracy kuzanu PF kukanti ke idemocracy into ezondwa kakhulu kuzanu PF.
Siyabona ukubana bakhona abanye abebandla le ZANU PF ababe ngamalunga omanyano we MDC Alliance libona ungani bona labo abasoze bephazamise na udaba lokuthi lina njengebandla lithole ama vote kumbe izikhundla ezinenge kakhulu kuma councillors esike sikubone kweminye iminyaka.
Hayi ukunqoba ngathi mina ukuthi inkomo ingazala umuntu ngoba lapha kokubulawayo kukontuthu ziyathunqa kondo ngaziwele lapha so lokho hayi inkomo ingazala umuntu into nje engayenzakala ukuthi izanu PF ingathola kwesinye isikhathi kubo senate kodwa yabithola nje ingxenye kodwa unqoba kobulawa yathi izifiso ya lezo izifiso zikaThemba lowamukela ngeke yanqoba iCitizens Coalition for Change izanu PF bona nxa bekhuluma amavenda abantu abathengisayo bathi uhlelo lokunikeza amavenda izindawo luhlelo lwejok joint operations com bakhuluma egceke bakhuluma mgceke intatheli zezindaba zingahamba esitudini zibuza laphana bazatshelwa behle bekutshele ngoba bona bakhuluma vele ngolimo ngasolo isindebele bakhuluma behle bethi thina lapha vele sekelwa amabutho kanti ke lapha kobulawayo thina sithi amabutho ngomuntu wonke amabutho kasowezana uPF iZimbabwe Defense Forces ngiyomuntu wonke iZimbabwe ama defense forces kumele alandele okukaZulu ayathi okomuntu oyedwa kumbe nibandle lolo dalo thina njengebandla zange sithi ukuthi bengathengi ngoba ubuyanga lo balethwa yizana uPF elizweni so asingaze ke sithi thina asithandi bantu abathengisayo abantu abathengisayo lathi siyabathanda sibathanda kakhulu ukwedlula bona abezana uPF namhla asebezama ukuthi basebenzise ukuthi bedinge ivote lokho ukuthi bayavotela bani hayi siza kubona ngesikhathi sevote kodwa engakutsho kathesi ukuthi inkomo ingazala umuntu ukuthi izana uPF inganqoba kontutu ziyathunqa hayi inkomo ingazala umuntu
Hello ke ngumnumzana Swithan Jirodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kusenjalo ukhomisa webandla lezano PF umnumzana Mike Bima utshele umsakazo weZBC izolo ebusuku ukuthi ukhetho lolu lumisiwe ezigabeni zeMidlands leMaswingo ngomgqibelo lwenziwa izolo. Uthi impumela yalolu khetho lwezigaba lezi izakwethulwa lamhlanje. Siphinde saxoxa locubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla owalwa njalo impi yenkululeko.
Kuyatshengisela ukuthi leli bandla leli lizanqoba ekugcineni kube sokuhlupa njalo nxa sikhangela ngeze intelligence analysis internally rigging ukuthi abanye abantu bagcine bengatholi amabizo abo wona ekhona kodwa efihliwe kuyikwenzela ukuthi abafihlayo laba besenzela ukuthi abantu bevotele ababe bemfuna yena ukuthi ebe nguyoza kuma kuyingozi ke khona lokhiyana abantu bangayinyela inhliziyo ziyozabo bethola ukuthi baregistile ukuvota kuzeki bakhona njalo emaphepheni wona lana wama-sales kodwa amaphepha lawo befihliwe bayagcina abantu bevotela umngameli akumangalisi uthole ukuthi khona ukhansela edliwe u-MP edliwe upresident ewina nge-big imagine khonokhuyana kungenzakala let us not ignore it akuvunyelwa lokhuyana abakwenzayo lokhuya okunye sizibonele ngamehla abantu bayakhala kakhulu abangazenge bevote kuthiwa khona hayi amabizo enu kawakho kodwa uye phansi kuma-sales laphana le maphephe nabo amabizo akhona so khona lokhuyana ukuphuma kwabantu bebaningi kuzakwenza kusasa bephume bebaningi kodwa bevotela upresident kuphela yingozi yona liyana abayenzileyo yingozi sibili lokho kuzatshengisa ukuthi kuzawuba lohlupho kakhulu ekutshayeni intambo laphana kodwa-ke ngothando lwabo abantu ngokuphuma abakwenzileyo lo mkhankaso owenziweyo abantu bekhampena babone ukuthi khona leli bandla le-triple yeli yilo elingathi liseduzane kakhulu in terms of numbers kulamanye amabandla aphikisayo hayi kungeladlakela sibili kungelani lelani bandla lingadliwa lingakhulelwa sibili but ngokhona lokhu imicimbicimbi leyenzakaleyo leyo kube le msolo kakhulu
ukungabi lokhetho lwama-primaries kumabandla aphikisayo ikakhulu elesicc ubona ungani kuzaba lomthelela na kumpumela yokhetho oluzayo
ukungabi lokhetho kwamanye amabandla aphikisayo lawa amafuna labo ukuthi khona bengene eParliament kumbe bebe lo president ongakhokhela ilizwe khona okuyana kuzakwenza ukuthi ibandla amabandla wona lawo edliwe kakhulu 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 nge-big margin ngobana phela abantu babe labantu babo so sebezawenza kona okokuphiwa ukuthi votelani uzibani abangamfuniyo i-candidate imele ikhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi abantu bephume ngobuningi babo besiyamxhasa lo abathe bamkhetha so kuyadingakala ukuthi khona amabandla la aphikisayo labo benze njengakhona lokho kwenziwe libandla elibusayo ukuze kuphumele egcekeni ukuthi khona baphume ngobuningi babo njalo besiyavotela yena lowo ababe bemxhasa ukuthi khona echaya intambo ngaba ngukhansela ngaba ngumember of parliament so ngokungakwenzi lokhuyana kutshengisela mhlophe nje ukuthi hayi mhlawumbe vele kabalabo ngubanalibana belabo bazabaveza egcekeni akula sikhathi sokufihla lapho kumele ukuthi kuvele nje egcekeni kubonakale ukuthi abantu bakhankansela bani i-capability ye-candidate akulo qualifyayo ama-qualifications kawakho ekukhetheni umkhokheli abantu bakhetha nge-capability yomuntu kungakhethi lithile ukuthi lingaba libandla liphi. Abantu esiqintini sabo badinga umuntu o people centered, umuntu ohambelana labantu, nguyo lo ozakhethwa. Yikho esibantwini lapha esintwini sisithi ikhethwa emathuleni. So ke ngokwehluleka kwabukwenza khona lokho okufanana lalokho okwenziwe libandla elibusayo, angiboni ukuthi amabandla aphikisayo lawa azathola nje ithuba lokuthi be ncintise laphana.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko njalo ecubungula ezombusazo ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengokuthembisa kwethu ngeviki edluleyo, sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Witness Dube, yena othi ibandla labo liza kwenza ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezilabantu abedlula oyedwa abayabe befuna ukuncintisa kukhetho, kodwa lapho okuloyedwa akusoze kudingakale ukhetho. Ke sizwe ingxoxo yethu loDube.
Ibandla leMDC liza kwenza ukhetho lwabazasimela kudale lePhalamende labazasimela kumakhazeli. Kodwa indlela esenza ngayo lokhu ukuthi siqala siphe abantu amathuba okuthi baxoxisane njengobukhokheli. Thina silama structures indawo zonke, silobukhokheli obusebantwini indawo zonke. Buyaphiwa ithuba lokuthi lixoxisane buxoxela labo mhlawumbe abakhangelele ukuthi bangakhokhela, ngoba thina ku-MDC abantu bakhethwa ngabantu, abantu yibo abachoyo ukuthi namhla siza kuba lengxoxo yokuthi ongaba ngukhansela ngubani, ongaba ngu-MP ngubani, babonisane lapho abavumelana khona ibandla kalenzi primary election. Kodwa kungakhanya ukuthi balembono etshiyeneyo kulabantu abaningi abafuna ukuthi bamele ibandla, yikho esenza khona ama-primary election njalo i-organizing department yethu isibhode ndawana yonke ukuzama ukufaka inhlelo zokuthi abazakhangela lawo ma-primary elections ukhetho lwebandleni ngobani. Lokho ngumsebenzi okumele ube usuphelile kuyona linyanga esikiyo ingakapheli njengokunquma kwebandla kogatsha lwethu lwe-standing committee.
Sike sezwa abanye bekhonona besithi ibandla vele selifike esibangeni sokuthi lingangeni kukhetho ngenxa yokungezwani. Lina litheni ngakho lokho?
Njengebandla sisemkhankasweni sibili, sesiqalisile ukuhamba-hamba lapha lalapha yana sigaya ukhetho lapho kuvuma khona esinikwa khona imvumo ngamapolisa. Uhlelo lwethu izolo belusenkai North, kanti sesike safika kwezinye izindawo kwamanye ama-province. Sifana nje lezulu lesiqhotho elitshaya lithule, abantu babona ngokugcwala kwamadamu, babona ngehlobo elihle ukuthi hatshi izulu belisina. Asilawo umsindo kokuningi esikwenzayo, kodwa sigcwele nje indawo yonke sikhokhelwa ngama-structures at ama-districts lawa ma-ward ekwenzela imihlangano. Kuza kuthi ngokuya ngokuya sesisenza amarali amakhulu azabe esebonwa ngumuntu wonke ukuthi ibandla leMDC lizonqoba ukhetho ngo-66%.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leMDC Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umama wedolobho leJivu wabulala abantwana bakhe abane ngemva kokuxabana lomkakhe, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe yonke okuphindwe kane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ohalwa impi yenkululeko umnumzana David Munga Moyo, owayesazakala ngelokuthi sharpshooter, obhubhe ngolwesihlanu, ubekiwe izolo emathuneni eProvincial Heroes Acre eNkulumane koBulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Lichona njani, lichona njani be studio 7. Ayi thina siyachona, sithone kahle, siyajabula, sijabuliswa izindaba elisinikeza zona bakithi. Shuwa inkulunkulu alenzile kuhle bantu ngoba liveza konke okufihliweyo abantwana beZimbabwe laba abanye abakade sabangakwazi. Siyalibongela shuwa lonke Chris Gande, Ntungameli, Gibbs Dube, Sithandekile Mhlanga, Keno Gumede, Presedis, siyalithanda lonke shuwa, siyalithanda inkosi ilenzele kuhle lipha amandla ukuba nalisinikeza inews konke okufihliweyo sikuzwe abakufihlayo. Shuwa siyabonga kakhulu shu inkosi ilenzele kahle, siyalithanda kakhulu kakhulu kakhulu, siyalithanda lonke shuwa. Nyamuzwa mama lo sibili ukhuluma njengomfazi ongazalanga. Nyamangala nxa sithi umntanakhe ose-America umtshele wathena lakhona ngale kulezi nhlupheko waye siyadingani lokhu bona izanu phela iyabakhiphela kuhle khona le America udingani kuyini akudinga yibona behlezi kuhle lapha eZimbabwe. Umama lo ukhuluma njengomfazi ongazalanga sibili. Umama lo ubusenitha bakhe kutsho kakwazi le nto ayisebenzayo ukuthi usebenza ngayo. Aphinda athi umntanakhe ukhonale, umntanakhe uphetsheya khona ludingani bona behlezi kuhle la bencindezela abantu. Yikho khona okukhulunywa ngulo idizera leyo yikhuluma iqiniso ngoba bayakwazi ukuthi bona ngapha umuntu wakhona uyakhohlwa ukuthi ukhulumeni akhuluma akhohlwa ukuthi bona yibababulalilizwe. Umama lo yibababulalilizwe. Nyamangalelo wakhe umntwana engikho kuleli lizwe.
Sanibonani, sabonani Studio 7. Ngiyajabula ukuba lani namhlanje. Ngithanda ukubonga indaba lezi lisinika zona. Mina ngiphezu kodaba lwe-Al Jazeera. Kulo mama othi wadefector ku-MTC waya ku-ZANU PF. Umama lo apho sijwayela, apho sitshela ngokuthi ye umnanga kwakwenzani, kwenza lokhu lalokhu, wathanda ukuhlanganisa abantu. Ye waphoma ipolity ukuthi abantu bakhulume ngentanzi yabo bafunani. Kubuthanisa abantu ukuthi enifafuna ukutshela ngezinto zobusela kuphela abenza phakathi kwelizwe. Kanti sisithwele nzima kungenxa yaye. Ufaka abantu abangayisibo ezindaweni zabo abangaqanjwanga lokuza abantu aba-unofficial eZimbabwe lapha kanye lenhloko zabo ogawule labo bakhulumana abantu abadala benjiyana bazini babo sihlonipha labo ogawule labo kunjona kunje. So nge-Al Jazeera bathini bona ngokwabo, bathini abantwana abahluphekile bathwele nzima, sithwele nzima lapho phakathi kwelizwe ngenqaba babo sihlonipha babo sijwayela thini babo simbuluze siyabahloniphila abantu lapho.
Thokazi omuhle livuka njani lonke Studio 7 okhuluma ngo Masenga 263. Yabona i-documentary le Al Jazeera ifuna ukuthi ngayathola abazoyitranslata ngama-languages wonke ithunyele kiwo wonke umuntu seZimbabwe azibonele ukuthi lezi zigebenga ezizibiza ngohulumende bayenzani, yini abayenzayo so far elizweni since bethethe umbuso umgaba bethi i-new dispensation. Kumele ukuthi abantu bezibonele ukuthi akulaza hulumende eZimbabwe kunezigebenga nje ezifuna nje ukuthi zidlele abantu abazozigcwalisa imikhaba yazo, zincindezele abantu, zingafuni ukuthi bekhulume. Nanzelela ngokuthi manje bafuna ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngenxa yokuthi bafuna ukuqhubeka bezisuthisa bona bodwa abalandawa labantu beZimbabwe. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi abantu bebone manje, bebone ukuthi bayenzayo, isikhathi sokuthi abantu bebone ukuthi makuyikuvota wonke umuntu avote ngendlela yokuthi kuvotele i-CCC. Sizame ukuthi sikhiphe lezi zigebenga lezi ngoba kula into esingayenza, akukho lapho esiyakhona siyilizwe leZimbabwe ezilongezi kusaphethe lezi zigebenga lo president wabo lo ofana nalabo nabo.
Nenjani Studio 7 balaleli, nani nisondele izindaba? Nokho nihleli khona lana ngizibuza, ngilalela izindaba ngizibuza ukuthi laba bantu bezaniphiafu since bona berubhana bona bodwa ngokufevana bona bodwa ngokufaka nezikhundleni bona bengamazani bephathi bevota be-Europana futhi ngalokho kwenzakalayo abantu besiya vota ama-primary election. So kusho ukuthi kulezi ndawo lapho abafaka abantu bobo bangama-favorite basusa bayabaza abantu babo bazovotela la ma-favorite abo then basusa laba bantu emagameni amagama abo lanazini list yakhona laba abantu abavota ababhalisileyo. Kusho ukuthi nako ma-presidential elections kusangenzeka futhi benze njalo banabantu bababaziyo ukuthi bazovotela izanu or kuma-member of parliament lapa kuzayenzeka nakithi ukuthi sizojika kumalokhuze kuma-polling station sithole amagama ethengekho kuvote laba abafunwa yibo kuphela ukuze bona bawini. So yabona isimenemene sakuthi sikubharubhana benakodwa othinda ngapha sizalunga yini.
Salibonani, ngiyabingelela siyo sakithi, cela siyo sakithi kasibambaneni, kasiyekelenini ukulwa thina sodwa, lokho kusilethela izitha abantwana mama amaNdebele. Ngicela abantwana bamaNdebele basihlanganeni. Ke siyekeni ukufoma amaphathi amaningi, asibende iphathi elilodwa. Ukhangele kulalwele njalo izikhalazo zabantu. Abantu bakithi bayahlupheka. Bengicela umsakazi, sihlanganeni bafowethu nabodade wethu. Kwanakele kwelakithi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke. Bengicela siyo sakithi samaNdebele basihlanganeni. Ukhangele udaba oluhlupha abantu. Abantu bayahlupheka kakhulu. Ungagangela abantu bafusa ukungosuka emazweni ngenxa yosizi. Bengicela siyo sakithi ithi Ndebele hlangana, sizwe hlangana. Akukhangelweni okuhlupha abantu. Ngicela singagijimeleni kakhulu ezikhundla ngoba azisisi ndawo. Bengicela sibambaneni siyo sakithi. Obecela ngosehlisayo undodana Evans.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Ya, mina ngeke ngizitsho njengegama lami ngoba ngisesabela umndeni wami ukuthi sometimes ungaphila nzima, bangala nzima. Mina ngisizalane sasedate. Bengilesikhalazo lami lapho ukuthi sicela nisibuzele bakithi ku-president Emerson Lomna ngakwa. Uthi kade kusukusela like Kobulawayo umgwaqo usiya eVictoria Falls. Shiwa iqiniso lihle umgwaqo ufile. Ufile umgwaqo. Sizofika eCross Date usungena phakathi kwedate. Vele lokuthi yazi izimoto zihamba zikhekelezana so ukuthi bunzima kuhanja nzima. Kodwa uzezwa kuthiwa vote ZANPF. How are people going to vote for you when you're not even helping us? Asilwazi thina isizo lukahulumende endaweni yakithi. Asinalo usizo lwakhe actually silutholayo kithi. Sisuka laphana sisuka eCross Date. Usehla usiya eMansuma, usehla usiya eGurambira, usiya eKapami, usiya bamba iLambo Dinde Central. Akuhambeki emgwaqweni, usiyangena iwangi. Akusahambeki, akusakhanyi. Lokuthi ungumgwaqo ukuthi abantu sihambe, ukuhamba izimoto kumbe somgwaqo wezinqola asisakwazi. Kodwa baduzezwa abantu abakulu abadala beloku besithi vote ZANPF, vote ZANPF. Asivele yazi asikwazi isicelo leso ukuthi akazame ukuthi esibheke nathi singamaZimbabweni. Phela laphana mawubhekile sokungani it's two countries from BYO usiya eVictoria Falls and from Bulawayo usiya eHarare. That is another country. From Bulawayo to Victoria Falls it's another country again. Akusakhanya ukuthi country one.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsekeli kamongameli welizwe lemelika unkosikazi Kamala Harris ufike kwele Ghana izolo lapho amukelwe ngabezomgido egcekeni lendizamtshina. UHarris uzafika laseZambia kuhambo lwakhe lwamalanga amane. UHarris uzakuya kwamazwe onala esiyaqinisa ubudlelwano belemelika lamazwe ayewezwekazi le-Afrika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukulandula ubufakazi benkohlakalo obuvezwe ngumsakazo we-Al Jazeera ukwenziwe ngumnumzana Hubert Angel kuveze ukuba umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa laye ukhona kudokumentary ye-Al Jazeera. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU-PF luveze ukuthi leli bandla liyaxokozela njalo lizadliwa kukhetho oluzayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangazwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.